Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walomukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 ngokuNhlangula 2024 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bachothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenze lomkhokheli wakwale Russia.
Ama political parties ndibona esenze ama pronouncement ukuthi afuna isibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente omanyano kwele South Africa.
Imkhuhlane nje yabongqondo yimkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakhamizi zikhala ngokuswelakala kwemijile mitshina emakilinika lezibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bachothoza ukwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia. Lapho tshele khona umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia eleMalawi leleMelika. Uthe leMelika linika amazwe la imali yozombikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. Mnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba zinengi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi ezinengi. Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente womanyano kwele South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe urhulumente lizimele. Axokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ASC ukuba ancedise ukubumba urhulumente. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele ingcwethi kwezombusazwe Mnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni, kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inetha ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama-political parties ndibona esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani. I-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government. Kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekeliso ka-president we-ANC uRamaphosa. Lama cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoid-a ngoba bazawe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity late yena kade ikhuluma ngayo ngibone ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima, head or tail, uskiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo, i-ANC part wenkinga ngathi ithi head kuzayichaya, ukuthi tailor kuzayichaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
Umnumzana Fortune Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kule South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemaphandleni izakhamizi zekatshetshete esigabeni seHwange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekhuqela eyembukuzane, ingqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula, zisithi akulamithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikarhulumente, kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Mudenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma, othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njengabo BP, otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi, so imkhuhlane njengabongqondo, imkhuhlane esihluphayo emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanile ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Ngibulawazinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kade esamehlo kasaboni, ngumuntu nje osetshone hlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kade singangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hayi sengithiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe usobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni, kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe efuna imali, thina ngakhona kasi alenelanga la. Uyathi uyafikuza sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngokhansila wekatshetshethe umnumzana Give Me Again Moyo, othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu uhla give up, uhla zidele ngenxa yokuthi wakwazi ukuthi i-cancer kayelapheki. Kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwanisa ukuthi ahanjiswe noma ayenze i-chemotherapy lesasiyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelopho sesonke semathebhele North selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle, umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eHwange, nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuStudio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wencwala, kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzilikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngencwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamajiji.
Inwala ibikhangela ngesiko lethu, njalo ineyibo yezinto ebisenza sithole izulu, sithole ukudla,
Sikubonile embuthanweni obuqoqiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana
abesifazane bangena kakhulu ngoba yibo abanamandla abantu babananzekela ukuthi omama yibo ababusi abakhulu yibo amabutho amakhulu uyabona i-50-50 kuze ikhona la kudala besingayinanzeleli ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima yibo abakhangela okokudla yibo abagcina imuli so bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile ziphatheke kuhle ziyaphila bekhangela zakuthi omngabo ukuza ukuthi akuba amakhosikazi uyabona ababuthi isikhathi esiningi behlala besegangeni bezilile odondaba abasabe benekhaya belungisa zonke izinto lezi njalo inqwala incedise kakhulu njengoba ubona lamankazana amatshitshi bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele enqwabeni khonapha kekeyingxenye yokufundiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle nokuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singasizi engakwazelelwa engakwa indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingabafika besephenda uhambe emacansini bezivikela futhi lomkhuhlane njengakubonana ongulazi ama-STI so ibilungisa amankazana kakhulu inqwala ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela
kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi nsuku
ye kusamele vebibiseli kusamele kwenzeli ngokungabona isizwe sethu sikulimele ngoba sibafise ukwenza imikhuba eyayizele isenziwa ibavikele okuqakathekileyo ukuthi kulekekubiseke kwenziwe sekuqalile njengoba besokuqalile kunje sekuqalile sekubeke kuye phambili abantu besifundisa isizwe sifundiswa usenziwa nendlela ezizakwenza ukuthi isizwe sonekisa ukuthi sithole amanzi khathesi nje kabikho ngenyakhonoko khathesi abantwana badlakazekile baphephuka buhlungu bazibenuka benziwane nokuthi akusabambela imikhubo namasikethu abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzihambela nje azenze naphila impilo yakhe nje umntwana bahle bakuvikeleka khona kuhlaba okwakukhona yikho mina ngithi kubuleke kubuyeke kuyenzeke singasebenza futhi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angathi zaleli into eziningi ngathi zimele ithithi siphile silandele imikhubo yethu angamangala lelizwe lingabuyeka ebuhleni obukhulu benhlonipho enkulu nokugcinakala kwesizwe buhle ngakhona-ke yibo abangasinda kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukufuna ukusebenzisa yikho bekungala mkhuhlane emningi kungalazinto ezimbi zonezo ezibona zisenzakala ngoba bekunemikhubo ebikhangekwa yinkosi nabakhosikazi
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyawankulu sithandekile mhlanga wothi ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni namhlanje
lichona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Linjani balaleli womsakazo? Yebo, sike sathi ukubothwa kuyona leyo uLwesithathu odlulileyo, sibothelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona egangeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori. Egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki besiseporweni endaweni yeCountry Park lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo. Uzonanzelela ukuthi basakazi labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imhedla yezingqamu, indiwo, amanarithi, amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni, amagama abantu abothelwe ezihlahleni. Ongakunanzelela okwinto kwakhona awungeke utsho ukuthi lisonto ngempela kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi. Esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamafulegi abafakayo, njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembhida khonapho egangeni okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza. Akuseyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khonapho. Kulabantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo bathi omathi baba.
Manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo?
Labo mathi baba abanye bakhona kulele lisonto, abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo.
Sike sezwa umunicipala laye esithi udaba lolu luyamkhathaza usefuna laye ukuthi angenele. Selike lezwa yini kumbe lahlalisana laye umunicipala?
Umunicipala singakaqala uhlelo. Uhlelo siliqale ngenyanga le edlulileyo nge-Wednesday. Ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga lango lesithathu ilanga lamazinyo. Yikho lathi sikhethelwa naleli ilanga lokuthi sibakhiphe. Bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo, agoqela laphana enoksimu, agoqela iCountry Park, onjube, olobhengula, wonke amaganga enkulumane, iganga lasephumula. Umunicipala sakhuluma laye sahlala laye phansi wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula ukuthi khona bebakhiphe laba bantu. Yikho lathi sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse laba bantu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani, njalo umamangala ube ngubani?
Wona amapholisa ebengakasiyethesi icala kodwa obemangele kukhanya ngomadzibaba omkhulu okhangele wonke amachurch wona lawa asegangeni. Bebe sebehaye amabhawu ukuthi azotshaya amalunga wethu. Ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapholisa. Kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni. Safika sawachazela amapholisa uhlelo esingalo. Lawa amapholisa abatshela ukuthi labo abala mvumo yokuthi baye egangeni. Basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya lolu daba akumelanga kube lomuntu osegangeni. Lathi basebesinikeza warning bathi akumelanga sibalande futhi njalo ngoba besokulodlame besokungathi kulofuna ukuchayana phakathi kwamabhawu abeyawe ngabo madzibaba lamalunga ethu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani?
Bekungelacala ebese silethesiwe kodwa uma simangalela onguye umadzibaba omkhulu ebe kusemangalele ukuthi indaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo. Bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama $80 udiwo lulodwa ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala, maningi kakhulu amafledi laphana esifike sawachisa. Kodwa ke icala akusabhalwanga docket. Amapholisa sekunanzelela ukuthi sabachazela ukuthi thina okwenza sathisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintini ukuthi kube lamadende asegangeni awu bazwisisa yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni
lo ke bekungumnomzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga kakhulu Chris Gande ungadinwa lakusasa. Kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomvikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Impela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi nosapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo inhlelo eziphathisa besifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. Elimelika kade langukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo ukuphakamisa besifazane. Ukuphakamisa besifazane ukuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kubaphakamisa lokuphakamisa umphakathi wonke ngendlela yokuletha ukuthula nokuvikela umhlaba wonke jikelele. Kutsho omela elemelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo ikakhulu abesifazane yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma okusezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho elizwe. Kungakhathalekile sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka lokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le indikimba yomkhankaso welemelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability otshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obogqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo ecelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba lenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Ngokunjalo kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo lamuhla lansuku zonke.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America
silethulela owenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengehlala yenza nanti uhlelo abaculi bethu.
Thanda umculo umbhatanga umculo wesintu ogijima negazi lona uThokozani kaMncube weqembu leMenemene bakwethu. Ngithi anginazisi ukuthi sesiyikhiphe i-albhamu entsha esihloko sayo sithi Imali Yami. Album iyatholakala nje kuma digital stores zonke nje khona ubano Amazon obani bani namayela Spotify nabo Apple Music iTunes njalo njalo nje ikhona bakwethu. Futhi ke kule album ngisebenze nalamadoda evele benzisebenza nayo ekuqaleni ubaba Maqhude Mkhize lo ngebhayibhile sesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasketball wakhe ngendlela emnandi kakhulu. Kule gitar sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa noFelewa. Wasekuthi kuma keyboard sasebenzisa uKehla Nkosi, hhawu udlale kamnandi fana kamnandi ngendlela esimanga. Bakwethu imnandi album ngiyithola nje itoro ngezama-digital stores. Imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosana ubuhlungu ukunzima ukuthi besibadayisele ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB, so kuyikho ukuthi beyilandele kuma-digital stores. WhatsApp 0745172094 noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834851171. Ngiyabonga kakhulu nisupport njengoba nisupport ngisekuqala. Ngiyabonga kakhulu.
Lesicela phela ukuthi njani lundoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers. Libona njani ke ingoma zakhe? Lizibona njani ingoma zakhe zonke lezi? Kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona. Kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSoto bakhala abantu. Bathi 2-0 konapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngendlela ebuhlungu kakhulu. Sesibona ke kulobusane emgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele kukhafu sicele la kuzipha kuFIFA ukuthi kuye kuvalwe phela ezomdlalo lezi. Sibonazana eZimbabwe kayenzi kahle. Kuzobuya ke uDumo Oluhle uthi hayi phela sibonazana uBrito kayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo. Kuzobuya ke uSimisani uthi akuxotshwe amaziki la avela eBhilitali adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo. Lapho ukhuluma ngamajaha lawa awenguqu kodwa sibuyele futhi sizwe ke ezomculo siyaphambili. I'm not afraid to die. chayinji utelemanzi umenemene sikakehlukana nesihloko sethu sike sikhangela indaba kezigokhela abantu abaningi bachothozwa kwedulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenzela umkhokheli wakule Russia. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngemjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.